sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Signal 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 kumfumfu 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, sebezinkulungwane phose ezisithiyagalombili 7,850 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu 34.3 million.
Indaba zama-by-elections vele abaningi bevele bezisola ukubana indaba eziqeda imali kakhulu, lapho esidaniswa khona kakhulu ngama-by-elections ayenziwa lapho okungafanga khona umuntu akumbe ukuresigna. Nxa umuntu efile kumbe resigne singazwisisa.
Uhulumende uthi ukhetho lwama-by-elections obelumele luqhutshwe mhlaka 5 ngoMpalakazi aluseyi wenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Lama album amabili, elinye salenza ngo-2017, elinye salenza ngo-2019. Esalenza ngo-2017 libizwa kuthiwa Levorachinja, and then esalenza ngo-2019 libizwa kuthiwa Ukufa Kuyabuya.
Kuhlelo Woza Friday kuleviki sihamba leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Top King, elibunjwa ngamajaha angamaphahla amadabuka eVictoria Falls. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abedlula kancane inkulungwane eyodwa 1039 abahlolwe igcikwane le-COVID-19 izolo, kuba litshumi lambili abatholakale belalo. Sebezinkulungwane phose ezisithiyagalombili 7,850 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele, kuthi inani lasebebulewe yilo. Lokhu likumakhulu edlula kancane amabili 228. Abasile kulo bezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,312. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu asebedlula isigidi 1,488,488, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 36,372. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 34.3 million abatholakale belalo, labulala abedlula isigidi i-1,023,848. Kubika habekolishini le-John Hopkins University laseMelika. Uhulumende uthi ukhetho lwama-by-elections obelumele luqhutshwe mhlaka 5 ngoMpalakazi aluseyi wenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. IZimbabwe Electoral Commission ibihlele ukuthi izikhala lezi ezivuleke edalela ephalamende lakumakhansili ngezizathu ezigoqela esokuxotshiswa kwabameli be-MDC Alliance libandla le-MDCT zizagcwaliswa mhlaka 5. Kodwa embikweni owethulwe nguhulumende namuhla, umphathintambo wezempilakahle uthe ukhetho lolu luzamiswa i-COVID-19 ize idlule. Lokhu kusolwe ngabanye besithi uhulumende uthethe isinqumo lesingabomo ukuze avimbe ibandla le-MDC Alliance ukuthi libuyisele amalunga alo axoshiswe ngumkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe kumakhanseli lasephalamende. Kodwa bakhona abanye abathi lilungile ngoba umkhuhlane lo usakhona njalo uyingozi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungaleli Nkomo e-Studio 7 oxoxe nolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mlungisi Duke.
Kuyisinqumo esingathi sibangelwanga indaba ye-COVID, kodwa indaba zama-by-elections vele abaningi bevele bezisola ukubana indaba eziqeda imali kakhulu, lapho esidaniswa khona kakhulu ngama-by-elections ayenziwa lapho okungafanga khona umuntu. kumbe ukuresigna nxa umuntu efile kumbe eresigne singazwisisa ngoba yinto umuntu akadingeke ezikhethele yona kodwa ke ukulwa kwamabandla kwabantu bama-political parties lakho kuyadanisa ngoba bakutshengisa ukuthi abalandaba lokuthi kuchithwe imali zama-taxpayers ngoba sikhuluma kunje ezibhedlela akula mithi amatisha kumele buyela ezikolo afuna ukuya ku-strike ukuthi imali zenezo ziqhubeka kwenziwa ama-elections angatshengisi ukuthi aphathisa uzulu njani kodwa ye siyakunanzelela ukubana i-ZANU PF is taking advantage of i-COVID kodwa thina sibe sesikola abantu ababavele besenza ama-recalls yibo abayenza kube nje.
Yebo bakhona abalisolayo lelinyathelo Dube kodwa bakhona njalo abalincomayo abathi ngempela umkhuhlane lo ubuzamemetheka alubana ukhetho loluthe lwenziwa
kuliqiniso lokho njalo ngasiphakathi kwe-COVID vele siyananzelela ukubana ama-resources ayashoda njalo khonokho umkhuba wokuthi abantu bebesenza amatopi ephalamenti bebizana berikholana kuyinto embi ukubana batshengisa ukuthi they are insensitive ekuhawuleni kwabantu ngoba imali le iyadingeka kwezinye indawo kodwa-ke indaba yokwenza ukuthi ama-by-elections engayenziwa ngumbono wami akwenziwanga i-COVID kodwa kunenxa yokubana i-ZANU PF yakubona ukuthi ukubana njengoba i-opposition sebegamulana inyawo bebodwa phandle i-ZANU PF yona ibisizimela eceleni ibisisenza ngathi ilandela indaba yomkhuhlane kanti bona ijabulele ukubana kungasayenziwa ama-elections njalo lokhu siyakunanzelela ukuthi kuyenza ukubana aba-opposition abaseleyo bonke begcine sebesiyavumela nalokhuphe ngoba benanzelela ukubana ungaphuma ukuthi uphinde ubuyele kunzima.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlaziya ezombusazwe ubekhuluma nontungameli Nkomo e-Studio 7. Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi lizaqhuba umhlangano walo omkhulu we-Extraordinary Congress kusukisela mhla ka-18 kusiya ku-20 ngoMpalakazi kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esengezelele amalanga okuthi kuthathwe leli nyathelo okwakufanele lifezwe ekuqaleni komnyanga. Ibandla leli lithi lizaqalisa ukukhetha abazancintisa kukhetho lokudinga uzakhokhela i-MDCT emhlanganweni lo mhla ka-24 lo-25 kunyanga ezayo. Lokhu kwenzakala amanye amalunga amacela omabili esithi akufanelanga kukhonye ibandla le-MDCT kuphela kulolu daba kodwa amakomiti ayekhona ngomnyaka ka-2014 kusamanyenwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiyiqhubela umnumzana uKhaliphani Phokeni isikhulumeli se-MDCT.
Hayi ngempela okwakusemqoka yikuthi sikhulume ukuthi sesithiwe isikhathi kusiyafika u-31 December ukuthi sibambe i-Extraordinary Congress yethu. Sesiyifakile-ke i-Extraordinary Congress ukuthi sizoyibamba ku-date ka-18 kusiya ku-20 khonapho sizoyibamba izoyenzeka ngokunye okuphume ku-press conference okungazange kwaba yi-part of the judgment. Okunye njalo ukuthi silazise ukuthi sesiqalela ama-process 24 to 25 October siyaqala ngama-nominations ukuthi sokukhethwa kwama-province ukuthi ngubani ozoba ngumongameli kuphi nakuphi. Kodwa hhayi bekucathe silazise ukuthi hhayi sesijabulile sesiphezu komsebenzi asidlala.
Abanye benu abe-MDC Alliance bathi njengoba labo babekhona kuma-structures ka-2014 labo lizabangenisa yini ekuqoqeni lo umhlangano?
Hayi msakazi, leyo ngumhlangano wama-members e-MDCT. I'm sure usuke wabona izikhathi eziningi ukuthi kunabanye abantu abasuka kuZANU beze ku-MDC, kusuka abanye beku-MDC beye kuZANU. Awungeke uthi ngoba ngangike ngaba khona or ngakwake kwathi hhayi akwenzeki. Angicabangi ukuthi ubaba Mdambana engaya ku-MDC abahuncuba fika athi ngikhona phela laphana ngingu-prime minister, ngingu-deputy prime minister wenu, ngifakani phela kuma-processes enu. Hhayi angithi bahleli basebenephathi yabo batsho kanjalo basebenephathi yabo zabo sezihamba. Hhayi abakhohlwe nje abazukuba khona. Ma ngabe befisa ukuthi bahlangane lathi futhi bakhethe nje i-branch abafuna ukuya kuyo bese be-apply-ke hhayi bese sibone ukuthi by in other words, do they meet the conditions of what they're in our members at?
Lowe umnumzana Khaliphani Phokeni isikhulumeli sebandla le-MDC team sixoxela eseHarare. Umongameli Donald Trump waseMelika usehlolwe watholakala elegcikwane le-COVID-19 kanye nomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umongameli Trump wethulela umbiko enkundleni yokuxhumana yobulenjini ye-Twitter. Udokotela wakhe uSean Condy uthi leli gcikwane alimhlaselanga lomkakhe ngolaka njalo usezivalele endaweni lapho azahlala khona yedwa ku-quarantine. Obona ngokwenzakala e-White House umnumzana Mike Meadows uthi sebehlola bonke abantu abasondela duzane lomongameli nonkosikazi wakhe ngesikhathi elungiselela ingxoxompikiswana kamongameli lemikhankaso yokhetho oluzayo. Abantu abaningi abagoqela umnumzana Joe Biden osanda kungxikelana loTrump kwingxoxompikiswana yokhetho lukamongameli njalo osehlolwe umkhuhlane we-COVID-19 unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale le-House of Representatives umongameli Emerson Mnangagwa lenkokheli yomhlaba wonke jikelele bathi bafisela ukuba basile masinya. Akwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngengxoxompikiswana okumele yenziwe phakathi kwenyanga le nxa umongameli Trump elokho egula, kodwa lanxa eku-quarantine ubikwa eqhubeka esebenza. Emhlabeni jikelele inkokheli yakwamanye amazwe esike yatholakala yilo mkhuhlane lo igoqela umnumzana Boris Johnson wakwele Bhilithane, Jair Bolsonaro wakwele Brazil labanye. Kwenzakalani umuntu engatholakala ele gcikwane le-COVID-19? Ake size ku-Studio 7 exoxa ngodaba lolu lodokotela Xolani Ndlovu osebenza eMpilo Hospital lapha ukhuluma ezimele njengodokotela.
I-rapid response team leyo iyahamba ngakibo komuntu lo otheste positive bekhangela ama-living conditions ukuthi uhlala endaweni enjani, uyakwanisa yini ukuthi self-isolate engazange ahlale nabanye abantu. So kuyabe ufuna ukuthi umuntu abe lendlu esiyithi ensuite bedroom, ukuthi i-bedroom ile toilet yayo ile bathroom yayo, ukuthi umuntu uyakwazi ukuhlalela khonapho engahlangani labanye abantu. I-toilet ulayo khona peduze ngaphakela khona kunakho eduze baye bephakela ukudla nje kuphela.
Singathi-ke kunzima kanganani sibili khonapho nxa sokukhangele Baba Ndlovu ukuthi umuntu endlini lapha uselo mkhuhlane lowo usinda kanganani?
Kunzima ngoba umuntu by nature is a social being, umuntu uyafuna ukuhlangana labanye abantu. Kodwa nxa sekuthiwa kumele uhlale 10 days uwedwa kuyakwanisa ukuba nzima. Yikho kuyawumele kungene nabantu abenza i-counseling ukuthi bekhangele le mental health yomuntu ukuthi engqondweni uphile kanjani. Uyakwanisa yini ukuthi ayiqedileyo 10 days angazange azilimaze yena?
Singathi umuntu oku-isolation engqondweni akubuyi izinto eziningi ezingagcina zisenza ukuthi alimale?
Ya, ziyakwanisa ukubuya. Yikho kuyakumele ukuthi ebe nayo i-entertainment yekhona kudla ko-TV lezinto azithandayo umuntu ukuthi azenze. Nxa kuwumuntu osebenzayo abe namakhompyutha akho ukuthi akwanise ukuthi ebeyenze umsebenzi wakhe abayithi working from home. Ngaleyo ndlela umuntu uyagcina ingqondo yakhe i-occupied engacabangi ngezinye izinto ezingagcina zimlimaza.
Singathi-ke kulabanye abathi nxa umuntu usenjalo kumele abe nathi mhluzi yabo-ginger labo-lime into ezinjalo, kuyasebenza nje khonokho lo?
Leziyani izinto engingakutsho ukuthi akula lapho okubhalwe khona kule scientific evidence ukuthi kuyasebenza ukwelapha i-COVID-19. Kodwa kukhona izinto eziyaziyo ukuthi ziyabhusta immune system umuntu angakabi layo i-COVID-19. Ezinjabo vitamin C o vitamin D, umuntu angakwanisa ukuthi ebe kusebenzisa ngethemba lokuthi kungamncedisa ukuthi aprivete i-COVID-19, kodwa akukho ubufakazi bakho lokuthi kuyasebenza.
Yes, sebenzwa njalo abanye bekhuluma nge-hydrochloroquine, injani yona?
I-hydrochloroquine layo ngeyinye iphilisi elingenabufakazi ukuthi liyasebenza ekwelapheni i-COVID-19.
Singathi vela akusebenzi nxa wena ngombono wakho?
Angeke ngathi awusebenzi. Into uyikhangela nge-result yayo. Kulama randomized control trials aseyenziwayo ngayo i-hydroxychloroquine leyo and atshengisana ubufakazi bokuthi iyasebenza ekwelapheni i-COVID-19 le. Njalo uyathola ukuthi i-hydroxychloroquine uma ungayinika umuntu olamanye ama-conditions iyakwazi ukuba lama-side effects angayenza ukuthi ukuyisebenza leyo hydroxychloroquine kuba i-high risk ukuthi umuntu naloo sengafa ngayo yona hydroxychloroquine leyo.
Umnumzana Xolani Ndlovu ngudokotela osebenza eMpilo Hospital ubexoxa noGizi Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Kulive Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana leCOVID-19 eZimbabwe kanye lezombusazwe. Isizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, U.S. Secretary of State Mike Pompeo, namhlanje uhlangene lenhloko kahulumende yakwele Croatia, uMnumzana Andrei Plenković, esikolweni salelo lizwe eseZagreb. UPompeo uhambo lokwethekelela amazwe asemhlobolweni weMediterranean. UMongameli Alassane Ouattara wele Ivory Coast wazise ngokwengezelelwa kwemali ezaphiwa abalimi lonyaka ngesilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekoleni 21% ngesikhathi elungiselela ukudinga usekelo lokuthi avunyelwe ukuncintisa ukhetho okwedanda lesithathu. Kuthi inkokeli yamazwe omanyano we-European Union isize yavumelana ukufakela eLebelarus izijeziso zenotho ngemva kokudonselana kulolu daba okwesikhathi eside. Emhlanganweni munye linkokeli ivumelene njalo ukuthi kuzojeziswa eleTurkey nxa lingaqhubeka lisemba amafutha ezimota endaweni zeMediterranean ezibangwa lomakhelwane iCyprus. Ababalisi benqabele ukwamukela isilinganiso semali abayengezelelwe ngohulumende samachumi amane ekhulwini i-40% yokuthi babe bencedakala. Kodwa bona bathile imali incane kakhulu njalo bavele befuna ukuthi bahlawulwe iholo ngedola leMelika. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba.
Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, uthi iholo abaliphiwayo nguhulumende kaleneli lutho.
Imali leyo ehlonyiswa ababalisi thina siyibona ingeneli, izinto zonke zikhwelile, ozesa abakhwelile, yonke into nje ikhwelile. So asibone ukuthi ingamncedisa utisha. Laba basebenzela ngaphandle ukuthi bancedise ukuthi bagade izimoto abayemsebenzini betshiya izimuli zabo ngapha zilambile, labo ngali befike babulawa yindlala. Lalaba basebenzela lapha etown ayisoze ibancede looking at ama-transport costs and everything else. You want something that will really incedise umbalisi ukuthi laye aphile impilo engcono.
Inkosikazi Sihle Dlodlo uthi imali eyengezwe nguhulumende kayitholakali njalo incinyane kakhulu.
Thina leyo 40% asikayitholi njalo futhi incane kakhulu ngoba kule transport, i-transport sisidla more than i-half ye-salary katitsha njalo labantwana bevele bebhadala imali enkulu kangaka. Awutitsha phile njalo, akula nto e-right lapho.
Inkosikazi Caroline Sibanda uthi imali engenileyo ayeneli lutho ngakho bayaqhubeka bekhalala umsebenzi.
I-40% increase leyi engenileyo incane vele kokuthi nje asinyakaza sibuyele esikolo nge-40% increase leyi khona because ngingangena eshopu ngithi ngiyagrosa ngivele angithengi lutho.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare izolo, umphathintambo wezemfundo ze-primary le-secondary uMnumzana Kane Mathema ubike ukuba ababalisi abaningi ngempela abayanga emsebenzini bekhala ngeholo abathi aleneli lutho. Ngakho-ke bona bamele ukuthi kukhangelisiswe ngabogatsha olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende, kodwa lokhu akusho ukuthi olwakhe ugatsha kumbe uhulumende abazazi indingoko zababalisi, yikho bebanike imali yokuthi bebe bencedakala. uqhubeke ethi kunje abenhlanganiso ezimele ababalisi baphakathi kokukhulumisana lengatsha zikahulumende ezibalisa olubona ngezisebenzi olwezemfundo lolwezemali ngodaba lweholo labo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Izizalwane zeZimbabwe zitshayela ihlombe uhulumende weSouth Africa ngokuvula ingcele, kodwa seziphinde zabona njengoba lingcele ilokhu ivaliwe kucele lelizwe lazo. UBenedict Mhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg weSouth Africa.
Ngemva kwesimemezelo seSouth Africa sokuthi ingcele sivuliwe, ezinye izizalwane zeZimbabwe zihle zalubhekisa ekhaya. Kodwa-ke bonke baphindiselwe emuva iziphathamandla zeSouth Africa ezibatshela ukuthi imingcele ayikavulwa kucele leZimbabwe. Lokhu-ke isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwanazi, uthi yinto edanisa abaningi kakhulu.
Thina siZimbabwe Community South Africa sigqugquzela ukuthi abohulumeni laba abahlale phansi bavumelane ukuthi kuhanjwe kanjani. Ngoba umuntu uma esuke lapha mhlawumbe siyabona abantwana sokuyisikhathi ekade engababoni, uzofuna phela ukuphenduka futhi aphenduke ngapha emsebenzini.
Yafuna isizamo seZimbabwe obuye abe umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokodo, unkosazana Victor Maphutu, uthi akuzwisiseki ukuthi ungcele uvulwa njani kucele elilodwa.
Kuyamangaza ukuthi ma kungathiwa omunye uvulile, uvulele ukuthi abantu bayephi lapho okumele bangene khona kuvaliwe. Esicabanga ukuthi mhlawumbe ihulumende waseZimbabwe lohulumende waseSouth Africa bazokubhekisisa kakhulu masinya futhi okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafune South Africa kangane eZimbabwe.
Kuthi okunye okuzaba nzima yimali yokuhlolwa efuneka kulabo abangena emazweni la omabili. AbeZimbabwe labo sebengaya South Africa nxa iZimbabwe ingavula imingcele. Umphathintambo obona ubudlelwano beSouth Africa namanye amazwe, unkosikazi Naledi Pando, unkonqosele ngezinto okuzafuze ziqatshelwe labo abafuna uzongena kwele South Africa. Uzafuze ongenayo abe nobufakazi ukuthi uhloliwe watholakala engenalo igciwane le-coronavirus emalangeni amathathu edluleyo. Lokhu-ke kufanele kwenziwe ngudokotela kuphela. Uthi labo abazatholakala ukuthi balezibonelo zaleli gciwane bazahlolwa kube yibo ababhadala indleko zokuhlola lokhu. Labo-ke abazatholakala belalo bazavalelwa kwamalanga alitshumi babhadale zonke indleko zalokhu kuvalelwa. Kusenjalo imizamo yokuthola incazelo kummeli weZimbabwe kweleSouth Africa ibingakaphumeleli. Kodwa ngaphambilini umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya eZimbabwe, uMnumzana Khazembe Khazembe, utshele bezindaba ukuthi uZulu Makhaza akakavunyelwa ukungena eZimbabwe ngoba imingcele isavaliwe. Uthe kuvulelwe kuphela abaphindele ekhaya phansi kohlelo lwe-repatriation izithunywa zabohulumende nemota ezithwala impahla eziqakathekileyo. Uthe udaba lokuthi imingcele izavulwa nini alukaxoxwa. Mele Studio 7 Johannesburg vele South Africa, New Benedict Mhlapho.
Uhlelo Woza Friday kuleviki sihamba leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Top Kings. Leli qembu libunjwa ngamajaha angamawele akoncube abadabuka eVictoria Falls, njalo lokho bekumfundo yesecondary, bafunda uform 5 esikolo seMosia Junior High School. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 u-Ezra Chisaslanda.
Guga luthola ukubona abantwana besikolo becula ngendlela ehleleke kangaka, okuveza ukuba amaphahla la alesiphiwo ngempela. badume kwamagama eVictoria Falls ngemculo yabo ethenelo kugida kwabo lokho abangenayo kuzokulibazisa uZulu eminyakeni esithupha edlulileyo.
Thina amagama ngunkosi enhle lo nkosi lathi Ncube singamaphahla sizalelwe khona lapha eVictoria Falls sifunde eChino Timber Primary School lapho ke ade sigida khona lesitshikitsha singakaqalisi okokuhlabela kathesi siyenza i-A level sise Mosi Oyathunywa High School lapho okuphakamiselwe khona phezulu okwethu okomculo uMr. Roland Smanda onguye umphathi isikolo wethu.
Ngobuciko babo bayenelisa ukupheka umculo wabo ngapha betshaya ibhuku njengebhuku.
Esisikhuluma sisenza uform 5 sisenza ama-art top kusithi ukuthi singama-kings so sathi sathi sina top kings.
Ngane yabantu usithi wena ungumuntu manje uzaphela ubuntu kanti uhambanza wathi wena mtereto uphila impileto.
Lama album amabili elinye salenza ngo-2017 elinye salenza ngo-2019 esalenza ngo-2017 libizwa kuthiwa Levora Chinja and then esalenza ngo-2019 libizwa kuthiwa Ukufa Kuyabuya.
Njengoba sakhulayo iTop Kings iyaphatheka ekusebenzeni labanye abaculi labapheki bemculo etshiyeneyo.
Sisebenze lama studios atshiyeneyo tshiyeneyo sihlanganisela eyakobulawayo sakholaboreta lomadlela uSikhobokhobo ingoma layo ekhona khonapho kuma singles collection abizwa kuthiwa uMelisa. Etayithaya laye ibizwa kuthiwa umama wengane. Abantu bakwamukele ngamandla njalo ngothando langezifiso zabo zonke ukuthi sifike lapho thina esifisa ukuya khona.
Hamba nabafana bamamathokens ongamabhaka kwami lokho akufeli
ungangiyekezwa dokala luba.
UZulu weZimbabwe ukhanya ewukhwabitha ngempela umculo weTop
Kings.
Unkosi enhle lo nkosi lathi bakhuthaza uZulu ukuba abasekele kanye lokuthenga umculo wabo.
Sicela ukuthi liyale lisisekela ngamandla lathi siza liyenzela izimanga asikaqalisi. Lapho elingasibamba khona kuma social medias kuFacebook iTop Kings Music, Twitter Top Kings Music, Instagram Top Kings Music. Inamba zethu zeWhatsApp 077 469 6222 and then ku YouTube is Top Kings Online. Siyabonga.
Labafana ababili abalesiphiwo samabhuku kanye lokucula ngobunono obukhulu bona bengamaphadla unkosi enhle lo nkosi lathi Ncube iTop
Kings.
Iba sizabo kuhlelo hoza the price. Bala sonto emnandi kini lonke igama lami ngu-Ezra Chiso Sibanda.
Mama went and over the people, young, but they didn't know the truth. He came by on the truth. Oh, Mama went and over the people, young.
Then I get to run. Get tangle is in your center by this cocktail. Uhulumende uthi ukhetho lwama-by-elections obelumele luqhutshwe mhlaka 5 ngoMpalakazi aluseyi wenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kuhlelo kwaza Friday sixoxe leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Top Kings lona ke elilamajaha angamawele adabuka eVictoria Falls. Silugqiba lapha ihlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe nempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.